sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 4 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivule njani? Thina sisiya kuholiday. Bazavula iphinde bevale. Thina sinabantwana abafunda emabhodini. So sizayithatha haphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephenduke.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo iboarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lephasika liqale.
Khangelela ukuthi ama residents ethu akobulawayo wa communities basizakala emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikotsho eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli njalo kamongameli welizwe namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo. Selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 36,179, labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane, 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 27,970. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi COVID izahlupha ukuthi sikhontrole ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke imaski kuhle yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba le-COVID ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasabo esakwenza ngo-December ngeChristmas. Ngo-January saqhasa ukuba la ma-cases ngibona kusenzakala. Okunye kwesayisa ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singacela siba la ma-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo?
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithembe ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibode sivaccinatiwe, lokho kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magiko, ingcwethi ecubungula izempila kahle. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedalela ephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Uya jengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka. Enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempila kahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
Imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jackson siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele uze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa ummeli wesidunguza edayela ephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
When people came to the BOFE office during the COVID, you have to remember last year in March, the minister...
Ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown, umphathintambo wemali wasitshela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 luyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqhakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179 leli gciwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalamantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma-boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza ngenyathela leli.
Kanti bazathi izikolo thina sisiya kuholiday bazavula iphinde bevana, thina silabantwana abafunda ema-boarding, so sizayithatha haphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye e-boarding bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazabe hlezi esikolo, ngapha siqeda imali sisenzisa ama-extra lesson abantwana befunda, kade sizathatha imali zokuthi bebe tata ama up and down bese esikole. Hayi isikole vele azivule after iholiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa iCovid-19.
Kuyavulwa mhla ka 22 kodwa silesima ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye Easter. Abantwana abasema boarding school bona ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo umbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokho akuqondanga njalo futhi lo mkhuhlane lo esiphakathi yo COVID nxa ungaba lo uhamba hamba umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umgcini sihlalo eMathebeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi ndabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka 15 Mbimbitho kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka kulandele abanye bavule mhla ka 22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutsha mhla ka 4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisichiyagalombili angu 8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engamachumi amahlanu lasithupha i 56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term will begin with
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka laba abazavula ngomvulo mhla ka 15 Mbimbitho ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka 22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka 4 Nhlangula kuzabe kulamakhefu ayisichiyagalombili amalanga okufunda azabe ngamachumi amahlanu lasithupha akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka 15 Mabasa kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka 22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized zilamatanki akhona. I believe ukuthi kuma wards esiye khona lamakhansila khona bazazikhangela kahle but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi impilo kobulawayo makathola amanzi asizakale. Konke iproject yangkhona zonke zongu-6 sifake imali engange $50,000.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele izakhamizi zakoBulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo aseyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 eMakhandeni uMnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalumsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule crisis yamanzi especially eMakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid, uMnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi koBulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to iwater crisis esike sabalayo koBulawayo. Ukubhorwa kwezibhorani lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amazwi kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu, abantu bakwanise ukuthola amanzi eziboranini.
Isakhamuzi seMakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
Lumayi babo, mina ngiswelele ukuthi ngabe ngiyaphapha, ngiswele impiko eMakhandeni. Sengikhelela ngabantwana mina ngisakwanisa ukuya emchingwe khona, lilayini yakhona ihambe ekuseni zekuyantambama. Kule layini amanzi akhona engekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu. Inkosi ingani ngababusisa, ibenzele kuhle, ibandisele izuku zabo zokuphila.
UBulawayo ubhekane lodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokishi leMakhandeni belingela ngitsho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakoBulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa uBulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Qambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo esiphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria, ikakhulu esabelweni seZamfara, sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalwecatsha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu, 279, asebekhululwe ngamalwecatsha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu e-Freedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba sesiziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. Kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa, dukuduku nango uMohadi esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminingi, omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohadi kumbe waxotshwa. ukuphendula eminye emibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Khona ke masikha phezulu mhlawumbe singavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sikha phezulu. Ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele laphana umohadi wathi, ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice chronic. But ma uzubheka ke mubona nawe usesiza ke manje umohadi. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath. Ukuyokuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sengisuka lokulala okwatha amaqatha kwasala umshopo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angenza kuhle lapha, but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo wahle wavuma nje ukuthi hayi ngapha sengibanjiwe. Waseposhwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lani ibingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi waye ekhithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100%, but bona ukhishiwekeusebakwazi kusasa ukuthi khiselweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana. Ukhumbula indaba kabakuphaya sincube iphosifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abatha abantu bemhlezi ibhobho.
Ah, kwezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into engifuna ukuthi unasibuyelele bhegi ukuthi i-press conference ekababa umohadi yokuqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuyelwe bekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqoqele ngisendaba ubana isuka ngaphi ivela nga. Kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthi ezilona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le, kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona lebe ngiyo ekuba ngumsekeli wakhe. Pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lowo nguyo ongifake khona phana le yami nale isilulazekile. Pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la. Lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala, yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona?
Yikho phela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa ikudlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala. So then uzarisa uSilo sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena mnganjelwa amanga washo futhi wathi angiyindawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo kwamqama egama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni mase sesikonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye I resigna ndoda. I don't abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata mali hamba ubona nje izinto zisenzakala phezulu, but esikwazi ukuthi deep down there khona okuningi okwenzakala, but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana ukuthi hayi kwenze kahle usuresignile. Kodwa eqinisweni hayi noma zokuthiwa izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi, but hayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho. Akaresignanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi siqala ukuthi waphonga uhlale ehofisini wavuke the holding reason out mongameli nansi resignation ngapha bakhulumile bethu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma.
Ngiyabonga mfowethu Gandhi. Well ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba umohadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje. And andiyabona ukunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isafu ngizani nje siyadlula masinyane kodwa usubonona no kuloku kugadza imomentum sokufuna ukuze kulimaze namaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi bikela ke ngima eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiya nanti ume ehhofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloko njani uloko ekhona pho ke nxa abantu besithu na kumbe mhlawumbe kumbe ulahla isiyombu yenzwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloko namandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo nto yi-ruling party yangikhona okutshengisela ukubona even kunomunye ongenalaphana uyabe uyezoripota ngaphi khona phana ebephathini kwapha angithi so amandla ke abeloke khona isikhona zake uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages okuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF kube xoxa endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale leCongress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump owanqotshwa ngumongameli Joseph Biden ukhetho olwenziwe enyakenye kodwa waphikisa impumela yalo bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhlaka 20 zibandlela. Waphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli mhlaka 4 Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedala leCongress. Idala le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela uTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezinyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma bengilalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovala imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babadube ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uzodliwe but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifi ikhahlela babadube akusukuthi kusho khona ukuthi wabuTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba-express inhlungu zabo. Kunjalo naseAfrika siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahlwe phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba-express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhlaka 20 zibandlela.
Kunomthetho phela eAmerika angeke egcotshwe kuTrump.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la ma-militia abelieve uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States. Thina sivele sesifike ku-number 46. Kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile khuluma ngezinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni. Lokhu kuyayenza umlilo umumetheke abantu bakhe beqhubeka besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxokozela kwele Melika lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-issue ukuthi i-democracy iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kunabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala leCongress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. UTrump lokhu esithi waqilwa kukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.